umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu wonke umhlaba wonke jikelele noma ngisho eAfrika noma ngisho khonapha e-Europe abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus. Ukuzwa indaba ezifana lezi esizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale i-vaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane we-coronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu. Kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso practically i-vaccine le izenelisa yini okweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke. Ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama. So kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andivani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo nxa kuwukuthi into le sebe bayithola isombululo sebathola ukuthi ngeqiniso ngeqiniso le nto le iyasebenza. Ngibona ingathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni. Kuvalile kwasani, kuvale kwasemabhizinisi, kuvale yonke into. Sinje sikhuluma nje sibe England kanje siku-second lockdown. Ezaziye review mhlaka 2 December esingaziyo ukuthi zaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni. So ukutholakala kwe-vaccine babunkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele.
Lubana uthe wasebenza kuhle mpela lumuthi, ubona ufika la semazweni ase-Africa ngesikhathi esifaneleyo na?
Ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus. Kube sekusithi emazweni la afana lakubo-Africa azahamba, kodwa ke ikakhulukazi bona laba ababe kuwukuthi yibo abawutholileyo umuthi bazaqale bezame ukukhava abantu ama-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andibana imithi efika e-Africa. Kodwa ke esigqugquzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kulo yomunye umuntu. Singabantu sonke emhlabeni, noma umnyama noma umhlophe noma uyi-Asian noma uvele e-Africa noma ungabe ukuthi uvela Europe noma uvele Asia noma uvela eChina, kodwa impilo iyinto eqhakathekileyo kithi sonke. Akekho umuntu olempilo engcono. Okuyinto ukuthi i-WHO kuyafanele ukuthi ibone ukuthi le nto le iyayishweywa proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke labo aba-affected nge-coronavirus nalabo asebengatholakala asebengaba-affected nakhona. Ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama-numbers lapha e-South Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile. Kusasekhona ingcosane zifikile laphana lalaphana, abantu basasekhona ezibhedlela, kodwa ke ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele kokuphela nje emhlabeni, ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni.